Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubekela phambili sikhulumisana le-FADIC ukuthi kufuze ikhulumithi ikhuthaze njalo iboniswe layo ukuthi hhayi umkhondo abawuthathayo ukuthi ukhetho luhambanga kuhle uliqiniso kumele bame ngawo kuyephutha kube lo khetho olutsha and ngiyajabula ukuthi ngikhuluma nje so i-FADIC isikhiphe i-statement sikhuluma ukuthi bazabe belo mhlangano.
Abe-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili bekhuthaza umanyano we-SADC ukuthi ungenele kudaba lweZimbabwe kulandela ukhetho abathi aluqhutshwanga kuhle.
Silabantwana abakhona apha inzalo yakho lapha iforce ingaba tisuma monde basuka ngama-waiters kumntu angathi trainer 6 ukuba ngu-waiter 6 good months e-trainer ebengu-waiter engaholi no pay no what but kulabantwana abasuka from amanye ama-region befike lapha bezuza umsebenzi kumbe befike betraine 1 week and angathena 1 week or 1 month sephiwa umsebenzi but walapha inzalo yalapha ayiphiwa umsebenzi.
Izakhamizi zaseVictoria Falls zikhala ngokusetshenziswa kwabantwana ngabakumsebenzi wamahhotela endaweni ezamukela izethekeli kungelambhadalo. Umongameli Joe Biden weMelika wethule amabizo amalunga ekomiti ayibumbe nyakenye ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe lamazwe awezakazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ibandla eliphisayo eleCitizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili likhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika e-SADC ukuthi ingenele kudaba leZimbabwe kulandela ukhetho abathi aluqhutshwanga kulandela iziqondiso zonke zelizwe. Kodwa ngakelinye icele iZANU-PF yona ithi ukhetho solwenziwa lwedlula banqoba okungathandabuzwayo. Ngakho ke kathi sekuyisikhathi sokwakha ilizwe. Abe-SADC baqhube umhlangano wokuhlaziya udaba lokungahlaliseki okuse-DRC, ukhetho lweZimbabwe olusanda kuqhutshwa kanye lokhetho oluzaqhutshwa kwamanye amazwe aphansi kwe-SADC. Ngasikhathi sinye abebandla eliphikisayo ele-CCC bona bathi abalokhu besakhulumisana le-SADC ukuthi ingenele kudaba lokuthi ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kutsha. Esikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi bakhayelele ukuthi i-SADC iphathise.
Sikhubekela phambili sikhulumisana le-SADC njengokukhulumisa kwenzayo ukuthi i-SADC kufuze ikhulumiswe ikhuthazwe njalo iboniswe layo ukuthi hhayi umkhondo abawuthathayo ukuthi ukhetho luhambanga kuhle uliqiniso kumele bame ngawo sibe siyephutha sibe lo khetho olutsha and ngiyajabula ukuthi ngikhuluma nje so i-SADC isikhiphe i-statement ikhuluma ukuthi bazabe belo mhlangano emalangeni alandelayo behluza-ke indaba yeZimbabwe lapho kuzaba le mpumela-ke khona yokuthi kuye phambili njani. Kodwa thina njengebandla besikhuleka lokucela ukuthi i-SADC yenze ukuthi eZimbabwe kube lo khetho olutsha ngoba lokhuyanokwe ngoba njengokukhuluma abakwenzayo bona be-SADC lazi inhlanganiso eziningi ezakhulumayo okungathi lokhetho.
I-Studio 7 ayanelisanga ukuxhumana labebandla leZANU-PF njengoba ucingo lomqondisi ohlangothi lokukhutshwa kwembiwo uMnumzana Farai Marapira ebelo ngadotshwa. Kodwa ngalifiki edluleyo uMarapira utshele i-Studio 7 ukuthi bona njengebandla babone ukhetho lokhutshwa kuhle kungelankinga, ngakho-ke akusoze kwabuyelwa emuva sekuyisikhathi sokuthi kwakhiwe ilizwe. Umgcini sihlalo we-Association of Evangelicals in Africa uDr Reverend Ray Motsi yena ukhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe i-SADC ingumlamlankunzi.
Thina sibona ngani abantu beZANU-PF bafuna amandla avela ngaphandle ukuthi labo babone ukuthi khona kulabanye abantu abakwazi ukwenzakala eZimbabwe ngoba babe khona kwenza ukhetho. Lezi zinto abazikhulumayo ukuthi kazigcwaliswanga kukhetho olusanda ukudlula bayazazi. So nxa bekhuluma kuhle ukuthi nxa abezani PF belalela balalele badinge amacebo lamanyathelo esingawathatha ukuthi silungise umumo womkhathi eZimbabwe. Singayikela ukwenza lokho akula nje ephumelela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso lelamalungelo oluntu Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube yena uthi ukukhulumisana kuqakathekile ngalesi sikhathi hathi ukumelela ukuthi uqale kube lokulwisana.
Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi ikakhulu umnangagwa lo chamisu umongameli we-TPC umnangagwa engumongameli owezana. Ngamavoti lawa nabawatholileyo kuyatshengisa ukuthi bonke balamandla alinganayo.
Lokhu kuza kulandela ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi. Iqula leSADC elathunyelwa ukuyahlola ukhetho lweZimbabwe labika ukuthi kunengi okungaqhutshwanga kuhle kulolu khetho.
Uhlangothi lukahulumende lobona ngezemfundo eprimary lesecondary luthi umkhuhlane wesihudo secholera oqhamuke eBuyera, Bikita leZaga obikwa usubulele abantwana ababili usemphakathini hatshi ezikolweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bekhuthaza uhulumende ukuba avale izikolo ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo ezigabeni lezi. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Ndoro uthi balusizi kakhulu ngalokho okwehlele abafundi emangweni weZaga leBikita. UNdoro uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulondoloza abantwana ezikolweni zonke zelizwe.
Tinotarisira sehurumende kuti tinenge takaisa maboholes
njengohulumende sikhangelele ukuthi sifake izibholane lemithombo ukuze banelise ukuthola amanzi ahlanzekileyo, njalo sizosebenzisa lokho esikubizwa ngokuthi ngama-standard operating procedures esasikusebenzisa ngaphambilini ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-RTOS umnumzana Themba kuye moyo uthi umkhuhlane lo umemetheke elizweni.
Silokudana okukhulu ukuthi umkhuhlane we-19th century usuvumbulukile eZimbabwe. EBuyera Central kulabantwana besikolo ababili asebebhubhile ngenxa ye-cholera. Nxakade sikhangela izikolo besekuyindawo enhle njalo ezothileyo ebantwaneni ephephileyo, kodwa sokusethusa kathesi ukuthi izikolo sezivuke indawo eyingozi kakhulu lalapho abantwana sebengaswela khona impilo ngendaba yokusilela kwezambuzi, ngendaba yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo. Singakhangela ukuthi nyakeni uhulumende ubegwaba ngokuthenga ama-helicopter, kodwa kube ngakwa kuthengwa izimota. I-district le-district ngayela ama-ambulance ayenelisa ukufinyelela indawo zonke ukwenzela ukuthi nxa sokuqhamuke imikhuhlane njenganje ebhuqayo senelisa ukuthola izimoto ezaneleyo ukuhambisa abantu ikakhulu abantwana emtholampilo.
Esinye isakhamuzi edolobheni lakobulawayo umnumzana Isaiah Ncube uthi uvumelana lokuchiwo ngabe-RTOS.
Phela impilo zabantwana besikolo lamathisha ziqakathekile, njalo nanku phela abanye sebetshonile ngenxa yomkhuhlane we-cholera. Mina mbona kuqakathekile ukuthi bake bame isikolo zivalwe kulungiswe lolu daba until kuze kuzwakale ukuthi sekuphelile igciwane lakhona.
Uke waqhamuka njalo kunsukwana esanda kwedlula lumkhuhlane endaweni ezijiyeneyo zakobulawayo okugoqela ophumula lezinye, kodwa umansipala wakhona waphanga wathatha amanyathelo okuyinto enconywe kakhulu yizakhamizi okugoqela umnumzana Thembelani Dube othi lokhu kwenza kwamansipala wakobulawayo kusize kakhulu ekuthini ungamemetheki kangako.
Kusuke-ke basebemisa uhlelo lwesingathi ngolwe-water shedding kuvalwa kwamanzi phosekwesikhathi esingaba ngi-3 weeks or so. Khonokhuyana-ke kuncedile kakhulu ukuthi abantu umkhuhlane lungazuwamemetheka ngenxa yokuthi imbangela yakho njengoba zasitshile ekuqaleni ukuthi ukuvalwa lokuvulwa amanzi mahlayana khonokhuyana kubangela ukuthi izimpompi zigcine zirusa, kugcine-ke abantu sebenatha amanzi ale rusi liyana kungabe kuyiyo engaba imbangela. Kodwa-ke ngemva kokuvulwa amanzi okwesikhathi eside, hhayi kungantiwa usuke wadede umkhuhlane. Singazi njalo njengoba umkhuhlane ngumkhuhlane mbusu ungaphinda umemetheke futhi.
Umnumzana Ben Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association upha umbono wakhe ngesimo sekholera ezikolweni.
Indaba yekholera ayisiphathi kuhle, vele ayifanelanga ukuthi ngayiba khona. Okusethusayo ukuba uhulumende imali oyifaka kuMinistry of Health kayifiki ku-15% efunwa yi-Abuja Declaration. Ngabe iyafika lapho ngabe umkhuhlane wekholera vele kasibi lawo ngoba umkhuhlane ovikelekayo.
Okwamanje kubikwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka eBuyera, Bikita, Zaka, Mondorongezi lezinye indawo. Umkhuhlane ohudo wabulala abantu abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009. Ababanjwa ngumkhuhlane lo ngaleso sikhathi babesedlula inkulungwane ezilikhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zaseVictoria Falls zikhala ngokusetshenziswa kwabantwana ngabakumsebenzi wamahotela lendaweni ezamukela izethekeli kungelambadalo. Abakulumsebenzi babikwa besebenzisa intsha becatsha ngokuthi bayifundisa umsebenzi qede lapho bengayiqhatshi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe namuhla emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists. Izakhamizi abakumsebenzi wokuphathisa izethekeli kanye lababona ngamalungelo abahlali laba bebethe gwaqa ukuzohlaziya inhlupho uzulu wakuleli dolobho ahlangana lazo ngenhloso yokucebisana ngokunganceda ukulungisa lezi nhlupho. Isakhamuzi seVictoria Falls umnumzana Royal Ndlovu uqale ngokubuza abaqhatshi laba ukuba kubangelwa yini ukuba amahotela aqhubeke eqilaza intsha yomango lokungelambadalo.
Silabantwana abakhona apha inzalo yakho lapha iforce ingaba tisuma monde basuka ngama waiters kumntu angathi trainer 6 ukuba ngu-waiter 6 good months a trainer ebengu-waiter engaholi no pay no what. But kulabantwana abasuka from amanye ama-region befike lapha bezuza umsebenzi kumbe befike betraine 1 week and angathina 1 week or 1 month sephiwa umsebenzi but walapha inzalo yalapha ayiphiwa umsebenzi.
UNdlovu usekelwe ngonkosikazi Siduduzile Ngwenya okhala ngokuthi abantwana abasela kusasa enhle.
Sicela abantwana beqhatshwe bethathwe umuntu engene permanent emsebenzini nothi lokhu ukuthi noma umntwana kathi esingibesele wangena waba le 3 years waba le COVID seqalise kutsha futhi amanye ama-contract liyabo. Ukathi sishameni suka ukuthi kumbe sokuyi 5 years lokhu ku-contract. Sicela kukho indawo le ilungisiswe le iphele.
Umnumzana Kelvin Moyo obemele inhlanganiso yezakhamizi emhlanganweni lo eVictoria Falls Combined Residents Association uthi kulusizi okwenzakalayo.
At the end of the day sebeqedile i-training yakhona abayinikwa leyo msebenzi then kuzabe kuzanikwa labo ababengatrainanga kumbe abatraina kwezinye indawo imisebenzi. So that is where i-question ekhona. Abazali bakubona kuyinto elihlazo ukuthi abantwana bayasetshenziswa bengaholisa izimali bengene benze imisebenzi but ama-companies lawa they are in it for profits.
Ephendula kule nkulumo umholi we-Employers Association for Tours and Safari Operators umnumzana Clement Mukwasi uveze ukudana ngalokhu esithi basazodla amathambo engqondo lokhu kuqondiswe. Uthembise ukuthi nxa imizamo ingehlula uphenyo luza kwenziwa qede laba baphanyeke encwadini zobulembu umhlaba ubahlulele.
Kumele laye athole iy'mfanelo zakhe laye akwanise ukuthi agade imchova isemsebenzini laye athole isepa yokugeza not ukuthi umuntu
Eyinye njalo imibuzo ebusegudwini indaba yenzuzo etholakala emfuleni uZambezi. Izakhamizi ezithi kazitholi yona elesikhala evela kumbukiso yempopho malezi njalo lentengo yokungena ayifinyeleki. Eqondisa umbuzo kumkwasi umnumzana Primo Ncube ucele ukwazi okwenziwa ngamankampani abukisa ngezinyamazana ikakhulu indlovu ezilindwayo esithi sezibulele abanengi balapha kodwa kungela kucaca okwenzakala ngemva kwezigalo.
Njengama business community especially ama tourism companies lawa selihamba kunganani ukuthi singasefana ama problems kanjalo futhi in the near run ukuthi abantu bakhibele busy kulawa zindlovu lapheli benefit abona kina.
Umukwasi uphendulela umbuzo ethi kuyadingeka ukusebenzelana lezinye ingatsha zikahulumende ekuncedisaneni engozini ezinje.
kule mali ebhatalwayo emulini esalayo ukwenza ukuthi abantwana bengasafi. Kodwa nxa umuntu elimele elinye izwe kaningi nevele sikhangelele iNASA ukuthi ingene incedise abantu because amakhampani wonke thina siyabhatala iNASA.
Ezinye inhlupho ezivezwe kulo mhlangano zigoqela ukudlwangudlwangu lenkohlakalo esibhahile ekhanselini yaleli dolobho. Izakhamizi zithi yikho okudala ubuyanga ngesizathu sokungazuzi ingxenye yomnotho waleli dolobho ekuya lezethekeli umuntu wonke yasuthe kulokunothisa abavele benothe kakhulu. Ingcwethi yezicubungula ngezentuthuko zithi kunje izakhamizi sezileminyaka leminyaka zikhala ngamanzi, imigwaqo, iziphala zokubalela zabantwana lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli Joe Biden weMelika wethule amabizo amalunga ekomiti ayibumbe nyakenye ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe lamazwe awezwekazi le-Afrika. Ikomiti le ebizwa ngokuthi Advisory Council on African Diaspora Engagement ilamalunga alitshumi lambili agoqela ingcwethi kwezemfundo, kwezamabhizimusi, kwezemidlalo kanye lebenhlanganiso ezizimeleyo. Umgcini sihlalo wayo ngumfundisi uReverend Sylvester Scott Beeman. Umongameli Biden uthi likomiti ngeyokukhulumisana labadabuka e-Afrika abahlala eMelika, njalo icebisa uhulumende wakhe ukuthi angaqinisa njani ubudlelwano beMelika lezwekazi le-Afrika. UBiden ubumbe i-Advisory Council le nyakenye ngesikhathi ehlangana labakhokheli bamazwe e-Afrika e-Washington DC emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit. Sibuze olandele zombusazwe zeMelika njalo elilunga le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi iqatheke kanganani i-court ka-Biden le.
Indaba le African diaspora into ngathiwa is very very important and it has been missing for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi during the civil rights era Dr. Martin Luther King labo Malcolm X babe khulumelana labo Dr. Kaunda future leaders e-Africa amaningi. So iqula leli ngibona li very very important to bridge the gap yabantu abamnyama bonke phansi lonke jikelele. This is a very very welcome thing okade kumele kube ku-create ngabantu abesintu bodwa, but hayi umongameli welizwe has found it as an important thing ngoba siyakwazi ukuthi iAmerika lamazwe amaningi in the Caribbean, South America, njengabo Brazil balabantu abamnyama abaningi abavele e-Africa and the economy, scientific research, gonke gonke abantu abe African diaspora have contributed. So this is a very very welcome thing.
Ele Russia lele China siyabona ukuthi aza ngomfutho e-Africa ayangena emazweni achiyeneyo njalo ayagxila impande. IMelika ingenzani kahle kahle ukuze layo igxile impande e-Afrika?
Ukuthi iAmerika layo izahamba e-Afrika iyenza ama-inroads is a bit late in the game but very welcome. Ngoba siyakwazi ukuthi before khonapha iAmerika yayime lama-colonial interests e-Afrika. So bona njenge-democracy enkulu in the world ngantwa umele batshintshe their stance from provocative and disorienting, destroying ama African revolutionaries to becoming partners in business. Ngoba sasikwazi ukuthi during ama liberation struggle movements from the top of Africa to the bottom, labo South America, iAmerika yayingantwa i-sponsor abelungu ababe ngathi abebambile e-Africa njengama-French lama-British colonialists lama-Portuguese. So wakathesi I think maybe 35 years after the last colonial ngathi stronghold umele labo bachinje the African foreign policy. Ngoba iAfrica is the future. iAfrica iko kule lama minerals amaningi, kule human resources eningi. So kumele la iAmerica ipivot, ichinje their stance on being vocally against everything African. Bahambe Africa bayafunda ukuthi ama Africans thina ngokwethu we are very very intelligent and siyakwazi ukuthi is just isifunayo zihamba kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika njalo ulilunga lebandla lesiphusi eMelika. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Esigabeni lapho esiphatha ezabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lo nkosikazi Florence Madalinja Chimonyo, yena ke ulohlelo lokunceda intandane labalimi abehluleka ukuthenga inhlanyelo. Unkosikazi Chimonyo ohlala kwele Bilitane uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Mina umuntu othanda ukusebenza nabantu, ngisebenza lemhlobo yonke, bonke nje abavela eAfrika. Kodwa owakathesi ngikhoswe nje abavela eZimbabwe, abavela nje abantu beMiklan, Bulawayo, labavela zonke indawo.
Ye, akusitele ngamafutshane ngendlela oziqhubayo khona ngale eZimbabwe.
Ngathesi ngilomntwana engimthetheyo. Umntwana lowu unina waba naye wamthiyela ugogo, u-step grandmother. Ugogo engu-step grandmother bevele ngasitshengiseli ukuthi yena ngu-step grandmother, ubemthatha njengogogo wakhe. But ugogo bengasakwanisi ukuhambisa umntwana esikolo, ukumthengela amayunifomu, zonke zizinto. Lokuthi umntwana lo ubehamba esomabhula ekhatshana, indawo ekhatshana. So ke mina sengikhulume lo headmaster Mr. Makombeswe, wangichasisela ukuthi umntwana ufunani. Sengibhadele ischool fees, ngathenga amayunifomu, sadinga indawo yokurenta esomabhula etownship laphana. So sengimbhadalela ukuthi umnyaka uye phela ukuze aqhubeke nesikolo njalo akhuphule impilo yakhe. Okunye njengangikwenze ukuthi njengoba izulu selizakuna, so Midlands lapho engiphuma khona elwagweno, ngiyathenga inhlanyelo ngiyihambise ekhaya ukuthi bayidistribute le inhlanyelo, bakhangele abantu ababe befuna ukuphiwa ukuze bazilimele abantu laba bazincede empilweni yabo.
Singathi kuyini okwenza wenze konke lokhu mama?
Ekukhuleni kwami ngikhule ubaba wami uMadalinja Absalom ule business, wayele business laphana elwagweno, njalo ngekhaya bekuhlala sigcwele abantu ebanika ukudla. Le business yakhe le profit angikhona ukuthi utata wayesenza iprofit, ngoba abantu babe buya khona phana besile injalo, abanike ukuze labo bazilindele. Ube engumuntu wabantu njalo lokhulu wami ekade ngike ngahlala naye ugogo wami lokhulu wami khona lelo wagwelo kohanisi, bekuhlala kugcwele abantu, abantu bephuka ukudla besidwa sibili lokho kuthiwa hhayi befike ekhaya. Khonokho yikho engikhule ngikwazi ukuthi lanxa wena usutholile, nceda abanye, ngoba ngikhuliswe esikolweni esiKristu ukuthi umlimi lapho akhiphe khona wena uzayengezelela. Yikho lokho engikwenzayo mina, ukuthi lakhonapha angincedanga imhlobo yakithi kuphela eZimbabwe, ngilabe Nigeria, ngilabe Ghana. Engihamba khona ngibabona ukuthi hhayi laba bangafuna unceda, xa ngihambe kuholiday ngiba-identify ngibuye nabo lapha abazosebenza.
Siyakuzwa kakhulu ke, phosela ukugcina khonapho-ke mamoyo.
Hhayi, mina ngithanda ukuthi abantu ngabe sonke esilapha kuleli lizwe siyakhumbula ekhaya, siphilise la, siphilisane kuhle labantu bethu, njalo singathandi ukuthi ye mina lokhu ngokwami. Hhayi bo, bakhona njalo abanye abantu abagangileyo abathi bangabuya lapha kukhampani yethu. Ikhampani yethu iyathatha abantu ekhaya ibalethe la. Abanye sebetshontsha amaphephethu, sebesithi kukhampani ekhaya thina siyalilungisela amaphepha. Hhayi, thina silo muntu wethu ovele e-responsible. I-recruitment yethu procedure is so fair, and silo muntu nxa ebefuna i-phone number zakhe, zinumber zika-team ye, one of the white guys. So nguye esisebenza laye ukuthi asincede ukuthi abantu bahambe kuye nxa kusiya ku Facebook.
Lo ngunkosikazi Florence Madalinja Chimonyo obexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseLuton kwelebhilitane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabakomsebenzi wokuthokozisa uZulu Air Visual Arts Association of Bulawayo uOwen Ncube ukhala ngokwethula kwemisebenzi yakhe ebibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo wegugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. UMaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. UMaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende, kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kube lusizi ngoba ayisanelisanga ukuthi ngiyibukise, bese ngiyifakile kwaJehova sibili amalanga athile, ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 nge-Thursday. Manje sebenjeni legalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery uNkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kaMaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Patrick Nico, Inspector Nwe, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got defects. I mean, I don't have defects.
UMaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace nezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zeMathebeleland ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu, kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival uMnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
Intwasa Arts Festival kuBulawayo izabe isizakala khona lapha kuBulawayo kusukela namhlanje mhlaka-26 iziye phela mhlaka-30. Itimu yethu yalonyaka Imagine It, Experience It, okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthwalazima ngomkhuhlane we-COVID.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi osebenza esigodlweni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe.
Sikhona kobulawayo lamuhla sizoxhasa umAmerikani okuthiwa nguHida Masi, yena obukisa umdlalo kusasa ngeWednesday eBulawayo Theatre ngo-6. Ibizo lomdlalo lo kuthiwa nguHedi, The Life and Inventions of Hedi Lama. So kulabo abathanda ezemidlalo bafisa ukubona ukuthi iAmerika iphethe ezinjani kwezemidlalo, siyabanxusa konke ukuzobona lowo mdlalo uzaphinda ubuyiswe njalo mhlaka-28 ngo-2 PM eBulawayo Theatre. Ngokunjalo akubhadalwa, ungena uyangena nje ngobuningi benu libukele lithokoze niziyele emakhaya.
Unkosikazi Rebecca Achanepa ophethe inhlelo ezijiyeneyo esigodlweni seMelika eHarare uke wabuka eminye imisebenzi esebulawayo National Gallery. Umcimbi walonyaka weIntwasa Arts Festival 2023 uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Imagine It, Experience It. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eNational Art Gallery, nginguAnastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.